Khuluma idalela eParliament ngolwesibili umphathi ntambo obona ezokungena lokuhlala kobokuza kwele Botswana uNumzana Phasi Mukhware uthe uqakathekile ukuthi kwaziwe bonke abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli. Uthe ngokunjalo uhulumende wakhe wangena ulandela ukhetho lwaqhutshwanya kanye ngomfumfu uzabanikeza amaphepha okuhlala lokusebenza kwele Botswana kuyindlela yokuthi labo bedlale indima yokuthuthukiseni umnotho ngokuhlawula imithelo etshiyeneyo.
Migration nowadays should not be seen as something just
ukungena kwabantu elizweni akumelanga kukhangelwe njengento engalunganga. AbeZimbabwe bayangena bezokwenza imisebenzi okutsho ukuthi ababhadali umthelo we-tax, ngakho ukubanikeza amaphepha kuzasiphathisa kulokho.
Ngemva kokungena esikhundleni uMongameli Duma Boko wakubeka mgceke ukuthi ufuna ukubona abeZimbabwe benikezwa amaphepha okusebenza ngoba benza eminye imisebenzi engafunwanga beBotswana, kodwa wangasela themba lokuthi uhlelo lolu luzaphumelela sekuthule ngakucele likahulumende ngaphambi kokuba uMukhware ayivuse indaba le ePhalamende. UMnumzana Colin Dumani Mlalazi ongusomabhizimusi kwele Botswana uthi lezi zindaba ezimnandi ngoba zizaphathisa abantu bekhaya ababuya kwele Botswana ukuzosebenzela imuli zabo, kodwa uthi njalo lokhu kuyamethu ngoba kulabanye abangena kwele Botswana ngenhloso ezingalunganga.
Then bese kusiba le nkinga yalaba inswelaboya ezize zalapha zibuya zizona zonisele abantu abamsulwa, abantu abaziphilele kuhle, abantu abahlonipha imithetho yelizwe. Ngifisa ukuthi nana njengoba babesebenza ama fingerprinting and the like, kuzaba izindlabo uhulumende ukuthi asebenzise technology atrace inswelaboya. Ngifisa ukuthi abantu bekhaya bazichaye ngoswazi sibili bahloniphe imithetho yaleli lizwe ukwenzela ukuthi nana uhulumende lo mutsha angazisoli ngalokho akwenzileyo.
AbeZimbabwe bazithola besolwa izalwane zeBotswana ukuthi bangena ngekho emthethweni kuzodala amacala aguqela afana lokudlwengula kanye lokubulala. OweZimbabwe ohlala eHabron Umzana Mkhululi Moyo uthi lihle inyathelo likahulumende omutsha oweBotswana.
Yebo, siyazi ukuthi vele yonke indawo lapho kwenziwa khona izinto especially kuhulumende aswelakala abaphikisayo, kodwa okusalayo ukuthi nxa sebengasaniki abantu beseZimbabwe amaphepha okusebenza lokuhlala kutsho ukuthi sebezahlala okungekho emthethweni okuzagcina futhi kusiba yinkinga futhi kuye unohulumende, ngoba sizabona futhi seqala ukudiphotha sisebenzisa izimali eziningi.
Uhulumende njalo ukhala kakhulu ngokuthi kumele akwazi ukuthi umuntu uhlala kuphi ukuze uma bedale amacala kube lula ukubathola. Kodwa izalwane zeBotswana ezifana loMnumzana Jason Rantasa ziyala zisithi ayisilo nyathelo elihle lithathwa nguhulumende ngoba kusekuzavulela abantu bonke ukuthi bangene kwele Botswana.
Imagine we have 2.3 million. Zimbabwe is 16 million. Once we have 3 million Zimbabwe.
Ake ucabange sizigidi ezimbili kuphela kukadabe Zimbabwe bayi 16 million. Asithi izigidi ezintathu zizangena zivela eZimbabwe babe sebesedlula ngenani. Ngakho lokhu kutsho okunengithi. Ngakho ngiyakuphikisa lokhu okuzanywa ukwenziwa nguhulumende kaBoko.
UMnumzana Mkhwetsi Masisi wanqotshwa nguBoko ukhetho lwanyakenye wake waphuma lo mbono ukuthi abeZimbabwe bangene kwele Botswana besebenzisa izithupha kuphela. Lokhu kwaphikiswa ngamabandla langabanye ababebe kubandla elibusayo kanye labanye abasekungabaphathi intambo kuhulumende omutsha ogoqela uMnumzana Winter Molutsi, yena okhayela isiqinti esisemngceleni weZimbabwe. Kulabadabuka eZimbabwe abaphose befike inkulungwane ezingamashumi amahlanu okwaziwayo ukuthi bahlale eBotswana, kodwa kulezinye inkulungwane lenkulungwane ezingena okungekho emthethweni. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.